zvakanaka.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo kobulawayo.
Abona inyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani balokungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke shiya emehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi wonke namaphoyisa abantu okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakobulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulabaphathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlive.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19 kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli. Kodwa sizaqhubeka sixwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo batshaywa kabuhlungu kuthi abanye bacashile njalo abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock tshele ukuthi khona ngizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Unyawo ngingakawuvali ngabona unyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani balokungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke shiya emehlo kuphela bebele umbhobho bonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo omunye wahle wambamba ngentamo babe bemfuqa bemfuqela phandle babe bendonsa abangu-2. yibo abantonsileyo abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu labana abangu-2 bahle banithatha bayingenisa emotheni babeyimfaka phakathi babeyimfuqela ikhanda phandle ukuthi ngaphansi ukuthi ngabone ukuthi imoto ayibisiyanga imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku-dusty road ngabe ngisizwa babeqala ukumbuza but kubeungani kuseganyeni vele kubeungasela light or anything babeqala ukumbuza imibuzo eminingi-ningi yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke beyihamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngokwabo bodwa bebengakhulumi into kade beyimbuza zona bezingani zilo zile something to do with indaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babe begcina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babe bengihambisa idamu leyana lakho babe bekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenza yonke into bese kubuhlungu kakhulu yimi ngapho sokuhlangene nomqando ngoba bebegodola it was around 2 ngiphumile phandle omunye wabe engiqhubela ishethi kuphela uma babesithi no sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokho kutshengisela uthi kuyini
ku-constitution yeZimbabwe isisekelo sombusiso ka-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona uhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusocala
abantu okuyibo abakuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kube ngani bonke balemizimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona emini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi yibona laba ngoba ubuso babo bubuvaliwe bona laba bengufuki bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona isishona esitshengisela ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokhu kwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokuthi ngokwabantu abalesangifomu i-military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholiseni
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu esokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe kudokotela but bagcine sebesithi befuna incwadi iyabe ivele emapholiseni kunjalo kube nzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngakungabizwa ngamapholisa emagwegwe abepeace bengibuza imibuzo iphosi efanana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bonalaba abandibileyo isikhathi abantu laba bengithotsha bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information eyenzeyabe ngiyithola mayelana nge-demonstration izabakhona mhlaka 31 thola anything kuyabe kumele ngihambe ngiyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiya reporter ngoba yonke into engizayikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba senza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Takunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo
kunjalo nje
ibandla le-MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lesithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Job Sikhala untungameli inkomo we-Studio 7 ucocele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda
uyaphosisa kalaqiniso ume sithi thina yithe si-organize abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu angu-7 owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasotsha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akhathe seniyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasotsha asebusa
Isikhulumeli sezano umnomzana Patrick Chinamasa enasimuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela. Lithini ngalokho?
Amazwi kaChinamasa ngawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame. Izanu ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sikasithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga ngitshe lodwa ukulandela imithetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uChinamasa oligqwetha ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu abantu bangademonstrate lokhu ukuthi uzachaya abantu hayi ukhombisa hlophe lokuthengisa hlophe ukuthi babona abantu bangademonstrate abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esathiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khalipani Phugeni.
Saba matasa-tasa samitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwaba-health, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. U-health konke namaphoyisa batho kungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto. Hayi sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts abantu bazongena ngabo number 45 akula abantu abazodlula 45 ayala sidila amaphoyisa ato okungaqalwayo. Ende bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Ah sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba uEmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lolano olidlulile wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi wasekuyacaca kithi ukuthi ha akho nto esingayenza ikugijima ke sisiye enkantolo manje sesithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze kodwa nanku ke umthetho welizwe nansi lesifo esifikile siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotsha noma akaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment ngabe ubaba uChamisa ulokhe ngu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo ebese ngasavizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi uyabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe. kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa nobaba uElias organ wethu labana ngama responded labane interest ukuthi into le yenza kanjani so sibakhophile nawo sabafaka
umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempilakahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi kuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla. Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini we-Country Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukela ebhenki ekuseni tshona umile ngola mali oyayithola ezaze bekutshela ukuthi sesivala abantu bathole nzima somalayini amancane la.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela ikhefiyu lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke ngihamba kukhangela abaningi. Siyabuzana abavela emakhaya abantu bagadile izimoto zona ezidurayo babuye emabhenki la emabhenki lapha imali kakula yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Kukhona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele-Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa ukungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le-Western Union azithathi imali ebhanga le-Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uzulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le-ZB Bank kanye le-CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokumisa ukuhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakaStudio 7 nabasakazi bakaStudio 7 abahle, ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthetho wesisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bavika bazima abantu kuyikwephula umthetho, kuyibu-dictatorship lobo obabusenziwa ngomgaba, kuye kube netshintsho.
Okokuqala nti linjani msakazi? Hhayi mina mphilile. Hhayi mina ukutshengisela mbona kungenzi msakazi ngokuthi umkhuhlane lowo wandile ngokuthi incali sitshengiselwa umkhuhlane uyanje elizweni njalo ilizwe lwetha kalilamali. So ukutshengisela mbona ukuthi hhayi abantu kabeme sibi ngokuthi umkhuhlane uyabulala. Uyabulala sibeme ngokutshengiselwa qalokho umkhuhlane uzule lowo. Hayi nabona ukujengisela okungalunganga msakazi wami. Hayi ngibengelela lonke abasakazi kanye nabalaleli ngithi hayi ukujengisela kulunganga abalaleli ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okhulumayo umgcini izandla kathesi St. Francis Town kodwa zalela uPane emzola. Hayi ngiyabonga.
Badaleli bakasitudio 7 namfamfancule matoko. Ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Usukhona ukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi njalo eBulawayo kwahlala isikhathi abantu bengakathestwa. So vele abantu ngobunye ngivele bayagula. Akuzange sifile ukuthi abantu bathestwa. Ngingakhangela ama-lockdown njengabombundane labo omthunzini. Ngale minyaka e-10 years bengala manzi labana abantu. Kuthiwa clinic ungabona balala ezikotho bayakothoza no-social distance. Nomamaski konje kuzwe lokuthana lana malokuthandiyana bakithi lapha nizalele kikovid izalele sibili ngabe bayafuma sibili njalo kwekuzwile bancede ukuthi bake bazame ukuthi baye batesta banabana babantu bamalokuthana lana njengabophunzini ngoba ngikhuluma nje basezikotho kathese buhlungu akula mamaski akula social distance abala manzi labana abantu akula matoilet abanye bahambele egangeni kunzima kuthi uBulawayo hayi ikovid izaqeda.
Nifuka njani bakamthwakazi? Hayi thina siyavuka siza ngakuyavuma sizatshengisela kodwa vele ungazitshengisele babulala amasoja antsho bona bayasuda baseduze phela lo president kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha ngakalisa kokuthandi isihlobo zami ngoba siphila kanzima uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe sithwele nzima sihlobo zami ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiwumkhuhlane wecorona lo abantu baphongubotshwa abantu baphongutshaywa shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi. Ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi lisikhulule sithwele nzima abantwana vele sebephenduke babazinyamazana bangazi bapase akula lapha abasebenza khona shiwa manje sithini bakithi ake lisincedise bakithi le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa shiwa sizakufa lizezwa kuthi asibule indlala babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi yindlala.
Salibonani impela abantu bakastudio 7 likhuluma lojosfati lapha okhulumayo. Ngike ngikhale ngani bantu bakastudio 7 thina siyasenda ama-messages ethu impela lathi sibekuvo lethu kaliwabali kodwa liyavula ayakhombisa ukuthi avuliwe aliwabali lokhu libala abantu ababodwa. Hayi siyacela-ke lami ngicela mpela i-message yami leliyibali isikhalo sami esikhulu eZimbabwe la igciwani elikhulu kunawo kamagciwane izanu alikho igciwane ledlula izanu izanu yili gciwane lifanele ukukhitshwa bese sikhipha-ke ne-coronavirus so ngomhlaka 1 lo kumele mpela sibona ukuthi igciwane leli elikhulu eliyizanu siyalikhipha abantu sike sizamene ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono lo mlungu lo kuthi uyena mpela siyamfuna abantu siyamfuna kakhulu lo mlungu uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale-corruption kwayona ama-MGC lawa liyababona nabo bayehlukana bayahlangana bayehlukana asisazi ngempela ukuthi kahle kahle bajahe zona izikhundla lezi labo bangangena embusweni bafana nezanu siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona siyamfuna simvotele sicela libala imeseji yami bantu bakastudio 7 ngiyabe ngiyilalele kusasekuseni ngosisi uma ningayibalaani-ke mpela selimdibi munye-ke nezanu ngiyabonga
mthokazi omuhle lina abakhulu ya ikorona ikhona hlobo zami ikhona lokhu sokukhona ngayibona bona abantu abafuhla bona babalikaba yeyi yibo basenzayo thina besizithulele khona befuhla besuka emazweni akathana befuhla bevuthi mngcele lapha basithelela lento kodwa-ke hhayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID landele nje isiqondo zonzo ezithulo mina kakhulu kuyamisayiti khona ukuhlala kathana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini lokufaka nje isayeke sami nxa ngisiya emphakathini isikhathi esiningi bengisibhedela ngingedwa ngemuli yami ekhaya hhayi ukuhambahamba kangikuthandi lawe zivikela ngokufaka isayeke sono xa ubona kana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyacelana madoda hhayi ngafisi futhi bona bababuya befohla kangela ukuthi izivalo zikhula njani shwa insulu zonke yimuve ngwenye daluka
dalwanani basazi ze studio 7 ubaba lo kade sikuthi abantu abanikuza nge ezombangazwe liqiniswa laphe bhinga mina ngakwazi kwenzakala ama councillors vela kola councillors osebenza kulokho kokudla okunikuza kwakhulunywa ukuthi through meeting ye full council ebhinga kwakhuluma ukuthi ama councillors le secular yabo bathi bona kabalanda bale secular lokho kokuthi sidependa nge district ukuthi i district yangkhona yona eyabe icabanga ukwenza njani ngokwenzani u PF kwabo thina vele singama councillors vele kumbe kumasobhuka abasebenzi kula bantu abafakwayo bangamasobhuka bangama ma shadow councillors bafakwa ezani PF ukuthi bayanikana ukudla kubhalwa yibo abayenza ama registers angkhona lalabo abe social form dungwe kwethu department ebhinga ngapha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Oyo waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa ezijayeleyo ukuthi ubonakale ama candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa ukwenza kwakhe khona kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebekhula abantu laba. So kukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president labo bangachayani yikuthi bekuzaba khona ukuthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu li-divided kakhulu. Yikho ke nxa bengahlangani kungasoze kube le mihlangano leyana emkhulu leyana kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo i-media le-social media ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu.
Konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama-polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ke ngakhangela kulo umsakazo wama-Republicans lo kuthiwa yi-Fox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke laphana ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunye oluza kwenzakala. Ikuthi izinto zalapha kwenzakala ulutho. Ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje. Kuvuke kusasa sokuthi ephithe. Sekungokunye ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu azame lokhu yana azame lokhu azame lokhu yana ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi ubuyele ku-2016 akwenzakali. Kukhanya ngalo kwizinto wakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama business la avule masinyane vlan sokubulala abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulani kungavulwa kuhlale ngxenye i 2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqhasu finish Mboya ngathi lapho kuzadla kumchaye kumcobotise kumqedisitu.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala edolobheni leTexas ngapha kweMelika. Usiyakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi inani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.